Ndaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesine mhlaka 29 ngolwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla le-MDC bakhangelelwe ukuthi bazatshengisela emgoqweni namhla bekhonona ngokuhlupha abantu eZimbabwe.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokho okwenzeka ngokhetho abantu batho ukuthi into lazi azange ihambe.
Abantu bafuna ukuthi uhulumende aphangise ukunika izabelo amandla okuzibusa.
Okokuqala esikukhangelelayo yikuthi nxa kusiba le-devolution sikhangelele ukuthi isigaba sakithi ngapha elubhane sesingaba lamathuba okuthi siphakame.
Uzulu wethula akufisayo.
Uhlupho kakhulu esithanda ukuthi kusike silukhangelelwe kumbe esikhala ngalo ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bazatshengisela emigoqweni namuhla bekhonona ngokuhlupheka kwabantu kweleZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume uthi kumele abatshengiselayo benze lokhu ngokuthula njalo bagqoke izembatho ezimhlophe kumbe izembatho zamabandla okholo lwesiKristu. UMafume uthi abantu abaningi sebesehluleka ukuziphilisa kulandela ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka lapho kwanqoba khona ibandla leZANU-PF lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi kabesabi ukudutshulwa ngabezomvikela njengalokhu kwenzakala eHarare ngoNcwabakazi okwafa khona abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi badutshulwa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomlandeli webandla le-MDC umnumzana Dandile Mlilo.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokho okwenzeka ngokhetho abantu batho ukuthi into lazi azange ihambe kuhle. Nango nohulumende lo into ezinye izinto azenzayo khathesi bathe abantu nxa bekhuluma bathi bona zibulala bona abantu abayibo kuthiwa abahlupheka laba bevele belungile bezenzele into zabo belezimali zabo kabadubeki nabantu kazana lokho bedubeka. Yikho abantu bevele baye nje esitintini bayotshengisela ukuthi hayi into le kasiyifuni. Into le ngesikhiwa bathi this is our right, ukuthi sitshele uhulumende ukuthi kulento esingazifuniyo. Kanti kubhaliwe kuyona lo ilokhu ugwalo olukhulu oluyilo esikuzwa ngalo ukuthi sizanxa kulento esidubayo siza kuya phandle siyokutshela wonke umuntu lo mkhokheli welizwe ukuthi lokho asikufuni.
Nxa sesikhangela baba Mlilo kunceda ngani khonokho njengoba uMnangagwa esithi hayi uyazama ukuthi alungise okuhlupha elizweni?
Hayi phela kanti asikuthi sithi njengoba thina nxa sisiya khona ngaluza njinji izinto umele akwazi ukuthi kulento esingazifuniyo. Umuntu okhokhela uyalalela abantu abakhokhelayo, ngakho-ke njengoba singekho ukuthi sizagogodela kuyona le ndawo kuthiwa kusestate or sithi baba Mnangagwa ngabe wenza into ezinje, sizamtshengisa phela ngokuye lokhu ze phandle esitridini ukuthi hayi lokho kunje kasikufuni. Azizwele ngendlela zayo ukuthi kulabantu abakhona ababuye lapha eHarare bathi bona hayi injeba kasiyifuni.
Kodwa-ke singathi kuyanceda yini kumbe akuncede ukwenza khona?
Mina angikuboni ukuthi abantu labalalela ngikubona angikhulula kuyanceda ulutho oluzakwenzeka, kodwa kuphela bamele akwazi ukuthi hayi sizwile ukuthi kulabantu abathe.
Kule mibiko ethi abatsha bebandla leZANU-PF labo bathi bazatshengisela emigoqweni eHarare ngesikhathi esifanayo okulakho ukuthi kudale ukuxabana kwababalandeli bamabandla la. UMnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi ibandla le-MDC lenza okungalunganga.
Ngibona nje into efuna ukuphambanisa
ukuthula ukukhona elizweni lokuphambanisa abantu ukuthi babone angani kulento engahambi kuhle ngoba bona bajahile ukuthi ngabe bathi into le iyakibo kana yibo bayiphethe into yombuso le ebasithuma ekhethweni. Akukela nto isikhathi asikathini izinto zonke zisenziwe imisebenzi yonke yenziwe kodwa ke bona sebegidimela ukuthi bangene emgwaqweni bethi lokhu nalokhu kanti kuzasetshenzwa njani nxa kuze kusenziwa njalo abantu bazathi bona nxa abantu bethu basungula inhlelo zokusebenza baphikisane lakhonokho beqatshile ngomva kokhetho bese bethi bona hayi bathi masisetele ukuthi 2% iyana lalokhu lalokhu ngamanga asoqiniswe la bale njongo ababayijongile kodwa hayi kithi bathe ukuthi ukusilisela kubele emuva ilizwe thina abantu bakhangele ukuthi ilizwe liye phambili kodwa laba abantu badinga nje ukuthi kube lo msindo lani lani into ezintingazenezo international communities ikhangela amazwe amanye ezikhangela ukuthi izibabe ngabona kule bazabuka-attractor i-attention yabantu abangaphandle abantu ukuthi ababona ukuthi into kule nto ezingahambi kuhle ezimbabwe kodwa khonokho nyabaloza kubhithi hhayi abazekakuthole lokho kipsi akukho lokho
ye kodwa siyabona ukuthi balelungelo phela lokutshengisela isisekelo sombuso welizwe siyakubeka sobala khonokho akunjalo
kuliqiniso sibi kakhulu kipsi ilungelo labo lelo liyikuthi likhona sibi kwisisekelo sombuso elihle kakhulu elibekiweyo ukuthi umuntu katshengisele ekhululekile kodwa-ke okwakathisa ukutshengisela lokhu ngubona kulokunye okuqatshileyo okunjengokuthi alwakwenziwa libandla elithile ngaba kuthi abantu bathi bona siyatshengisela ngalokhu siyatshengisela noma yi-2% behlangene bonke ngitsho labo bezana u-p f labo balevunyela ukuthi batshengisele ukuthi batshengisele bengavumelani lo mthetho othile betshengisele bengena emgwakhweni kodwa lokhu yikuthi kuleyinye i-agenda eqatshileyo
i-agenda yakhona kuyini
balokhu bekhonona ngendlela yokuthi bathi wena ukhetho lwatshonjwe ukhetho lube lungakhululekanga
umnumzana Believe Gawule ukudale le central committee kubandla lezanu p f sixoxelaye ekobulawayo izakhamizi zeLupane zithi isigaba sazo siyasilela ngenhlelo zentuthuko njalo zithi zilethemba lokuthi ukusungulwa kombuso wezabelo we-devolution kuzazilethela ububelo lokhu kuphume izolo emhlanganweni oqhutshwe umsakazo we-studio 7 ubambene le-media center eLupane indikimba yomhlangano lo ibinge umbuso wezabelo njalo ubufana lomunye owenzelwe eGwanda ngomvulo Ngokwelo nkosi esikazi Hildegard Mufukare, omunye okade semhlanganweni lo izolo, njalo engumqondisi wenhlanganiso yeLupane Development Center.
Okokuqala esikukhangelelayo yikuthi nxa kusiba le-devolution sikhangelela ukuthi isigaba sakithi ngapha eLupane sesingaba lamathuba okuthi siphakame. Siphakanyiswa yikuthi thina ebesikukhangela yikuthi ayenelise ukuthi isebenzise ama-resources elawo ukuthuthukisa isigaba hatho ukuthi ama-resources esilawo abe sesuke siyathuthukisa iZimbabwe yonke kodwa echiya indawo yakithi ingelalutho
yiziphi ezinye inhlupho izakhamizi ezikhulume ngazo kulumhlangano ngaphandle kodaba lwe-devolution
bakhulume ngodaba lokuthi kuvele thina ngapha sisemuva kakhulu ngoba ngesikhathi kutholakala uzibuse ngeminyaka ka-1980 indawo yakithi yona ayizange ithole ithuba lokuthi iphakame abantu abaningi abazange bathole amathuba okuya ezikolo ngoba kwakungela kuthula endaweni yakithi kuthela nxa sokusithi kuyabuya ukuthula kwabuya futhi kwaba lokuwa komnotho weZimbabwe kwabuya kwabuyisela futhi abantu emuva so kade bekhuluma ngakho bekuchasisa ukuthi kumele ukuthi kube le-affirmative action engaphakamisa isigaba ngoba sona sesisalele emuva kakhulu babuya bakhuluma ngendaba yokuthi nxa kubhadalwa imithelo abadala bezwisisa kuhle ukuthi imithelo abayibhadalayo iyangaphi beyibona njalo lapho esebenza khona kulula ukuthi bayibhadale imithelo kunokuthi baphonge ukubhadala imithelo bengayiboni ukuthi iyangaphi babuya bakhuluma ngendaba ye-corruption ukuthi iphele nxa ilomuntu okhangelweyo ukuthi nangu umuntu nguye onguye sitho vele corruption kulula limkhangele kulanqa kuphongutwa icorruption at national level i-national level yangkhona ingela face kungena muntu ongathiwa nanguyana umuntu odrive icorruption.
Ukutholakala kwegasi khona ngapho elupane kuliphatha njani? Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane liqoqane livumelane ukuthi lapho eyaqala khona ukugejwa lathi njengezakhamizi kuyabe kumele sithole okuthize?
Okwakhathesi abantu kade bengakahlali phansi bakhulumisana ngayo.
Unkosikazi Hildegard Mufukari, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Development Center, ubexoxa lomhlongameli Gomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Siyasikhangeleke ezethulwa ngamaphephandaba kweleZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi amapolisa aselungiselele ukutshengisela okuzakwenziwa emigwaqweni namhla libanga libandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Amapolisa aphinde athi izihlobo zidlwengula abantwana abalitshumi ngeviki okufihlwa ngabazali. Lokhu kwethulwe liphephandaba leChronicle. Kuzobuya-ke umsakazi we-ZBC online uthi kule nkampani yakwele Germany efisa ukuthi ivule isitishi sokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga. Isitishi lesi silakho ukufakwa emdulini wedamu lemtirigwe esabelweni seMaswingo. Le yiStudio 7 lisiza siphuma ngapha iVoice of America eWashington. So ke sikhathi senu kwamanje ukuthi like sizikhulumele namhla silobaba lapha okukhulumayo sizithuthini. Kodwa ke xa ufuna ukuthi usithumezele umlayezelo fithizela kwisibhono khonoko phela kuWhatsApp ubese ukhuluma okukhulumayo bese uthumeza kunombolo ethi 012024650318. Ake sizithu uthini umnumzana?
Salibonani emsakazweni. Siyalibingelela bakithi. Mina ngingurizini Masiza Sibanda, ngidabuka eCholocho South kuvillage 15 ngaphansi kwenduna yakhe uMahlathi Njiyane. Uhlupho kakhulu esithanda ukuthi kusike silukhangelelwe kumbe esikhala ngalo ngamanzi. Thina njengokuthi vele kasi lawa amanzi acocekileyo sisebenzisa amanzi ama-boreholes. La ma-boreholes la esinawo ayashoda. Kanti ke uma efile nala ahlotayo kuze kuthi thina zakhamizi sihlanganise izimali sibe sesiqhatsha ngemali engaze ifinyelele kusuka kubo 800 rand kusiya ku 1000 rand ukuthi bezosilungisela lezo sikotsho lawo ma-boreholes. Leyo mali siyizakhamizi singelayo siyithola nzima. Bengifuna ukuthi ngesinye isikhathi alike sibuzele laba abasimeleyo abangamalunga ephalamende ngoba kunzima ukuthi thina sizakhamizi sifinyelele kiwo amalunga ephalamende ayiwona asimeleyo la yizwi lethu le phezulu khona le Harare ephalamende. Besicela ukuthi beke bethu ukuthi athi bona basimele ngaluphi ngoba siyahlupheka singeke sikwazi ukuphila singelamanzi. Two, inkomo zethu azilamadamu, ama-boreholes la esilawo sinathisa khona inkomo siphinde sikhe amanzi okunatha njalo kule ndawo zama-boreholes aphegwayo uma ngaphazami early 90s kodwa kuze kube la early 2000 kuze kube la namhlanje ayikaze ibhorwe leyo mgodi lawo ma-boreholes. So sithwele nzima kakhulu ngesomiso samanzi. Uma bengasikhangelela kakhulu emanzini ukuthi ama-boreholes ekwazi ukusondelelana maybe about kilometer kube le borehole about kilometer kube le borehole sihamba about 3 kilometers 5 kilometers silanda ama-boreholes silanda amanzi. So leyo nto isithwalisa nzima kakhulu kati bavele amamemba ephalamende simele ngalupi uma singatholi usizo olulula ngoba abantu abakwazi ukuphila namhlanje kulama korela kodwa akasisizakali ngoba lokhu kuyayenza ukuthi abantu begcine kubaphoqa ukuthi benathe amanzi ezulu kumbe benathe amanzi asemachilini njengokuthi izulu seliqala ukuna abantu kutholakale sebele korela kathi abantu abalamanzi abalama-boreholes amanzi ahlanzekileyo gasilawo boreholes kathi vele ugovernment usiza ngani kube zinkomo zenezi esilazo siyazithelela sizithelela kodwa le mithi emadibheni kayikho imithi siyazithengela kahle kathi uhulumende uyasihlukumeza ngoba inkomo siyazithelela imigodi asilayo mina ngingu-reason masiza ngiyabonga
ye nxa ufisa ukuthi usithumezele ke umlayezelo wakho ufithizela khona kungani kuyisibhono kuwhatsapp uthumezele kunombolo ethi 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele okwethulwa ngamanye amazwe inhlanganiso yezindaba kwele Nigeria sezibambisane ukuthi zilungise khonokho ngani ngokwethulwa kwamanga ebulenjini be-internet ngesikhathi ilizwe leli lilungisela ukhetho oluzayo. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi umkhokeli kahulumende kwele Ukraine nguye ohlokoze ibutho le-Russia eliqine lidubula imikhumbi yakwele Ukraine. Sabezulu kuhlanja lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe namhla sinentombazana ikhona ngale ke kwele Canada
igama ngingusimanga Dube Mrs Mabaleka isebenza labantwana abaleminyaka 1 to 18 abalenhlupho eziningi ezishiyene.
Ye nxa sikhangele umsebenzi kodwa unjani?
Hayi umsebenzi ukahle.
Ye awusitshela ngamafutshane ukuthi kade vele usima ungubani?
Ngingumancube ngakhulela koDube ngakhulela komalume komama ngafika eCanada ngile 21 years. That was ngo-2004 ngafika lapha ngahamba esikolo ngafunda i-social work at undergrad ku-undergrad level ngaqeda ngasengenza i-masters yangikhona ngasengiqalisa ukusebenza ku-child protection sebenza abantwana laba abadinga i-child protection ngakuyenza lokho for 2 years iminyaka engu-2 sidlile ngase ngiqalisa ukusebenza lalaba-ke abale abaguli engathi baguli ingqondo.
Yes ngathi kodwa kuyasebenzeka kumbe kunjani?
Hhayi kuyasebenzeka ukuthi nje nxa ukusebenza labantwana ukuhle bakhona ukuthi bayakhula uyabona umehluko empilweni zabo unlike abadala sometimes inhlupho zabo kunzima ukuthi uzijinte kwesinye isikhathi but abantwana bayakhula abalayo i-chance yokuthi bayenza umehluko ngempilo zabo so ngathi kuyasebenzeka.
Nxa sesikhangela empilweni wendile unjani?
Hayi ngendile malume ngendele komabaleka emendeni sengihlala iminyaka engu-11 silabantwana abathathu amankazana.
Nxa ungatshela abantu sibili ngokuthi wena impilo yakho uyibona inhle kumbe uyibona njani ungabatshela usithi?
Ngingathi impilo njengomuntu wonke impilo yaba lenhlupho lapha lalaphana akulamuntu olompilo engathi impilo yakhe ilula akakaze abe nenhlupho ezijiyene njalo nje emazweni lapha kule akufanani lekhaya ekhaya kulabogogo kulabo babakazi baningi abantu abakuncedisayo but ngapha emazweni ngusisi wakhona ngu-anti ngugogo sempilo yakhona inzima ngapha emazweni in general njalo le mpilo nje emendweni imthado ibuya lenhlupho ezijiyeneyo kodwa kuqala ukuqalathisayo ukuthi abantu baxoxisane baxolelane ngoba akekho ngala maphutha thakula akekho ngala sici.
Ye akuvalelisa abalaleli mama.
Hayi siyabonga balaleli ngapha eCanada asazi khona ngapha amagumbi achiyeneyo I hope liyaphila lonke lapho elikhona.
Kusigaba esilandelayo asizweni ke uthi silobani ke namhlanje. kuhle nje lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe esihlala kule Melika njalo labantu abahlala eMelika silobaba lapha ecingweni othi sizwe ukuthi silobani mfowethu kunjani
angikhona impisha kanjani baba
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
uzile lapho uzibusiso othilele
ye kunjani khonapho uzibusiso lapho khona
ha no kukhona soso umqando kuphela these days but hayi kuyaphileka
Eh ungaphi kona?
Isephilatelfia.
Yeah, akusitshela ukuthi wafika nini kona bhake kwele Melika?
Ah mina ngafika lapha ngo 2000.
Usuhlalile eh?
Yeah, so lesikhathi. So lesikhathi.
Yeah, wenzani kona Melika?
Ah ngabe sisebenzele I company ya ma cellphone lapha AT&T. Bigasangana, you know, lapha you know ufuna lawo usebenzisa ingqondo, you know, ube neplan. You know, ube kwazi lokhu, you know, lokukhuluma namakhiwa, you know, lawo ufake nje. Emphakathini but hayi kuyahlalela
so singathi wathi ufika khona mba wawuvele usenzani
hayi ngenzi lutho ngiyabuya nje nami ngizodinga impilo
kodwa iyaphandeka impilo lapha yini
iyaphandeka impilo you know la kufanele la udinga nje indlela zangkhona you know esikolweni lapha ungathola ukuhlanganisa ngamaphepha esikolweni and then you know ubuthola ama connections I think lapho kunenje isimeni ama connections ungathola the right connections hayi uyakwanisa ukuhlanganisa lawo okuyimpilo
ye iphone yakho iyadipa I think uyayibalekela mjani unganyemukuli
sorry
ye unganyemukisi uhlale one lokhu zen for just 2 minutes so ke nxa sikhangela khonapho wena ubona ngazani impilo yalapha eMelika yayenza ukuthi umuntu athuthuke kumbe uhlala ndawonye
hawu kuyathuthuke you know hayi uhlala ndawonye hayi no have a better life.
Yes, ngathi ke nxa ukhuluma ngempilo engcono uyabo vele usebenza umsebenzi onjani?
Hayi, no ama middle class jobs, you know, awufuni na imsebenzi, you know, kufanele ukwalekele lawe into lezi ezabo, you know, ezabo manual labor landlani, you know, good thing abantu abanengi abasekhaya, you know, iZimbabwe education, you know, yasifundisa, you know, abantu abanengi sifundile, so lawo ngakwazi ukungena. Nje endaweni e-right ukuthola umsebenzi ongazani ungconywana but definitely you know i-minimum ama-minimum wage job ungahlala nzima
so sizophela abantu abaningi sithi lapha uphilela ukubhadala i-rent into ezinjalo kunjalo yini
hayi no ye i-rent iyadura singagxamba amanga iyadura but hayi no angiyinto singathi uphilela ukubhadala i-rent fanele lawo bonke uyadinga indawo elingane lesikhwama sakho you know utawuningi ukuthi njengabantu basekhaya you know sakhula ezindlini ezinhle you know depending ukuthi wawungapha ekhaya but you know infrastructure ezilobe isibili yayihle compared to lapha so omunye uningi maybe abantu abaningi bacuma bezama ukuthi you know bebe lama standards lawa nawe ekhaya and bezibona bese America sebefuna maybe be elevate embijana irenti sicine ngazani iyadura so lawo sofanele lawo usijele nje ubone lawo okulingane lawe uhlale lapho okulingane lawe ayikhona ukuthi you know usikhame but you know kuyaphileka
yes yakuzwazike kodwa ke isikhathi singane silomhawu uvalelisa abalaleli mfowethu
hayi no ngiyabonga baba isikhathi lapha ngiyabonga abalaleli
Yes, siyabona ukuthi sokwesikhathi ke somculo kwamanje ukuthi siqhubeke sixoxa lo mkhosi phela mkhumbula umkhosi izolo sixoxe sibili kwazwela so siyakwazi ukuthi abaningi beliyafuna ukuthi lingene kuhlelo so nxa ukuthi ucula kumele ukwenzeke sokumele ukuthi usitshayele usithumezele WhatsApp message 01202 hayi wathi ke ngizayiphinda futhi inombolo leyo 01202465 0318 kunjani
Unutshatile la ngikamba mama Unutshatile yo wayifa kendini Unutshatile la ngikamba mama
Yena ibizele kuphethi uOmega Ndlovu Ngiyathethe ngihlale ephumula South la mina ngenza uMasikandi othambaqanga ngumsabathi ukholo lwami ngikholele ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akula muntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu ngenxa yokuthi mina wami umculo azomculo othukayo azomculo nenhlamba ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo so angiboni inkinga kulokho
Ulalisa vantu,
Yes, Dr. Zelo ukhethiwe ukuthi khonapha kumaskandi akusitshele ngamashana ngakhonokho.
Ye, nginomnethiwe kubest maskandi, so ngiyona lethi izulu liyaduma. Sky is next. Yeah.
Ubona zani uzasithola isicuco sangkhona?
Ye, ngokucela ebantwini abayibo abangangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngazo bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi ngakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma abe mali.
Ye, kuvotwa njani khona?
Kune-link yeSkies, www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ubusu scroller, uza scroller efika kubest maskandi, kulapho ovota khona ngoba sigqokiwe singu-4 maskandi, then uyachoose ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana.
Isiyona ngizofela othandweni. Ngayikhuluma ukuthi ngizofela othandweni ithi umuntu ushadile ngoba amajita amaningi yebo sishadile kodwa manje suba sekungathi uthethe inyoka wayifake endlini. Ungananzelela impilo ephilwayo kwesinye isikhathi. Angisho ukuthi omama yibo kodwa ababarongi isikhathi esiningi emendweni. Yebo bakhona obababedayo kodwa le ikhuluma ngokuthi umuntu ongumfazi kuyabe kunguye ohluphayo ngaleso sikhathi, ekuxabanisa nezihlobo, ekuxabanisa nabantu obathandayo. Uthole ungasena kuphumula enhlizweni. Into esikhuluma ngayo ku-track 1 ethi ngizofela othandweni.
Mawuyitholile wemdakamama awubambelela kuyo. Mawuyitholile wemdakamama bambelela kuyo. Awuyajula
uthandweni. Track 2 ithi yona yokunenhlanhla. Leyo isho ukuthi mangabe ungumuntu ongakashadwa uthole insizwa kumbe indoda ethi ifuna ukukuthatha, kumele ubambelele khona ngoba kulezi nsuku sokuzima endabeni zokwenda, endabeni zokuthathwa noma ezokuthathana. Ngakho-ke iy'nsizwa eziningi ngihlala ngizwa lapha zikhuluma ngama-yellowphone, ithi yona izoyithathaphi imali yokuthenga i-extra clear imovethi yokuzishintsha njalo ma ngabe usuzishintshile uyabonakala. So bambelela kulowo muntu noma ngabe unjani, ma ngabe
kuthathaphela
ukuthi lisupport singabaculi bakithi. Ma ngabe sisenza ama-shows nibuye kuma-shows lisibhotele sina ama-hours. Yikho engikucelayo ebantwini bakithi. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke mkhosi, ungadinela kusasa mfowethu.
Uyajula uthando lwanamhlanje, awu uyajula uthando lwanamhlanje. Unjani umuntu wakho bambelela kuye.
Yela uzosibona umculo uyathaka kakhulu. Siyabona kulabantu lapha abakhona enkundleni noma ningwenya ukhona uthi sawona ntube livuka kanjani. Siyaphila mfowethu singaziwena khonapho. Pretty Ncube uthi livuka kanjani ku Studio 7. Sikahle kakhulu lapha ke Pretty. Kuzobuya labanye ke abaningi ababhaliwe ubusani laye uthi hello linjani khona ngapho. Ye, siyaphila kakhulu. Ye, uthanda cha mijana lizwe kancane kunjani ye kodwa ke singakehlukani ngothi sikhangele udouble lotto kanti ukhokhela lamhlanje abalandeli bebandla le-MDC bakhangelele ukuthi bazatshengisela lamhla bekhonona ngokuhlupha kweleZimbabwe. Ngiliqhuba lapha-ke uhlelo lwalamhlanje ngolivalelisayo ngukip Stube, kodwa lingakhohlwa ntambama 7:30 kwakulolunye uhlelo.